VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku studio 7 ngolesithathu mhla ka 7 kumbembito 2018 ngokipsdube. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF namhla ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa i-extraordinary congress. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba jikelele, uMnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Africa wokuqala. Iningi lamalunga edala lephalamende leZimbabwe baveze ukudana okumangalisayo ngokukhahlanyezwa lobudlwangudlwangu obhekiselwe unkosikazi unkosazana Thokozani Khube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Africa okokuqala lokho wathatha isikhundla leso phansi kombuso kamongameli Donald Trump. Kulolu hambo wethekelela amazwe abalisalele Ethiopia, iKenya, iJibuti, iChad leNigeria. Asizweni ekhuluma ese-Africa.
In my previous life, I spent quite a bit of time in Africa, and my firm belief is that there is ample opportunity.
Empilweni yami yonke ngahlala eAfrika okwesikhatshana nje esilutshwana. Kodwa engakunanzelelayo ukuthi lelizwekazi lilamathuba amaningi okuthuthukisa inotho ukuze libe lelakusasa elihle. Kukhangelelwe njalo ukuthi ngizaphindela e-Afrika ukuze sincedisane ukuthuthukisa ubudlelwano obuhle phakathi kweleMelika lezwekazi le-Afrika.
Iningi lamalunga edala lephalamende leZimbabwe baveze ukudana okumangalisayo ngokukhahlanyezwa lobudlwangudlwangu obubhekiswe kumsekeli womkhokheli we-MTCT unkosazana Thokozani Khube labanye abesifazana abakhangele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ngoba ilizwe selifike esigabeni esiphezulu sokulungiselela lolu khetho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi lala malunga edale lephalamende aveze insolo yawo ngodlakela olusebandleni le-MDCT bethi lulakho ukuphazamisa amalungiselelo kanye lokhetho ngokwalo lwalonyaka, hathi ebandleni leli kuphela kodwa laselizweni lonke jikelele. Umlawuli wedale lephalamende leZimbabwe u-Honorable Jacob Mudenda usole kakhulu udlakela lwe-MDCT ethi seluzadala ukuthi impumela yokhetho igcine ingesemukeleki laloba lungabe luqhutshwa kuhle.
Ubudlwangudlwangu asibufuni. Abantu kumele bekhulumisane, akumelanga bathwalele induku kumbe izigodo zetshani. Abantu kumele bakhulumisane ngaso sonke isikhathi ukuze batholeni indlela eyaphambili kungela ubudlwangudlwangu.
Unkosazana Sithembiso Nyoni, umphathintambo wendaba zabesifazana lezabatsha, uthi indaba zombusazwe asizo zokulwela abantu abahlukane lokuhlukuluza unkosazana Thokozani Khube bemdelela ngoba engowesifazana.
I-politics ayisiyo ndawo yokulwela, indawo yokulungisa isizwe. So abantu abangena ku-politics bezetshaya abanye, sicela basixolele. Thina abanye sifuna omama bangene ku politics ukuthi ndawonye silungise ilizwe lakithi.
Unkosazana sikhanyisiwe Mpofu onilunga ledale leparlamente emele iMathebeleland North uthi buyadanisa ubudlwangudlwangu MDCT njalo ukwephulwa kwesisekelo sebandla kulihlazo.
Yes, libonile udlame udlakela oluwenzakale emngcwabeni kaTswangirai umkhokheli we-MDC lolwenzakale kobulawayo. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantu behlamukela umuntu ongumama endawonthi esigudleni sokuthi umuntu ongumama kumele akhwezwe laye ukuthi abe ulelungele laye ukuthi abe yinkokheli.
Elinye njalo ilunga ledale leMathebeleland North ebubi unkosazana Madeline Bebe laye uthi ubudlwangudlwangu obubhekiswe kwesifazana ku-MDCT loba kuliphi ibandla kulihlazo.
Udlakela lolu thina njengabomama beZimbabwe kumbe sithi omama beMath North engibo mina silibona njengento engafanelanga ukuthi ibe khona ikakhulu nxa sikhangele umuntu wesifazana. Umuntu wesifazana ubevele eswele ithuba kusikhathi ezedlulileyo. Khathesi ngenxa yokubunjwa kwesisekelo sombuso esitsha bese siphiwe ithuba njengabantu besifazana ukuthi lathi sizuze ithuba lokukhokela.
Unkosazana Mildred Mkandla okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende emele izaphu uthi bayamdelela uMakhuphe ngoba ngowesifazana njalo uphuma eMandebeleni.
Mina ngokubona kwami udlangudlwangu lobu wenzakala ngoba uKhuphe nguMakhuphe. Olubana uKhuphe bengu-Mr. Khuphe ngabe kakubenzakalanga lokhu kudlwangudlwangu.
Elinye njalo ilunga ledale lephalamende unkosazana Priscilla Misihayirambu iMushonga uthi udlakela oluku-MDCT uyalwazi ngaluthandabuzi ngoba waphuma yilo.
Nxa ungumuntu ongumama uzacabanga ukuthi kungcono ukuthi ngiyezihlalela ngikhaya ngigcine abantwana kulokuthi ngihambe ngiyifake impilo yami endaweni lapho ukuthi abantu bamaminxase ngifile akula muntu ozabe yaxhasa.
Iningi emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe bayakusola ukuhlukunyezwa kukaMakhuphe lobudlwangudlwangu obuqondiswe kuye labanye abasekela umbono wokuthi nguye obekumele athathe intambo zokukhokhela iMDCT hathi okwenzakalayo manje. Ngimele iStudio 7 iseHarare ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusasa mhlaka 8 kuMbimbitho lilanga elabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba o-United Nations elokunanza amalungelo abesifazana ele-International Women's Day. Asizweni indikimba yalonyaka kanye lokuthi umkhosi lo uzakwenzelwa ngaphi. Kumphathintambo ogatsha olubona ngabesifazana labatsha kuhulumende unkosikazi Sithembiso Nyoni obekhuluma lamuhla emkhosini olandulele leli langa eHarare.
Ithimu yethu yalonyaka ukuthi sinike amandla kubomama ikakhulu ngezomnotho, bazenzela imali, bazenzela amabhizimusi azasapota izimuli zabo. And lonyaka ithimu yethu siyithatha siyihambise ezabelweni, sizabe sisenkayi eMathebeleland North eGwelutshena Development Center. Sithemba ukuthi abantu abaningi bazabuya ikakhulu ngoba sithageta umama ovela ezabelweni.
Tiyani indlebe kusasa lapho esizalethulela khona okuzakwenzakala kulomkhosi eGwelutshena kanye lokuningi okuphathelane lentuthuko yabesifazana kumsakazo wenu weStudio 7 kanye lakuhlelo lweLive Talk Women's Roundtable. Asiyishuzeni bomama.
Ubudlwangudlwangu obusebandleni le-MDC lulakho kuphela nxa iziphathamandla zebandla leli zingafunda indlela uMoyi uJoshua Nkomo akhokhela ngayo engabandlululi muntu lomhlobo kumbe ngombala waze wabizwa ngokuthi ngubaba wesizwe. Lo ngumbono owethulwa ngabantu abatshiyeneyo kuhlandla lethu lalamhlanje lokubheka ukulisana okukhona ebandleni le-MDCT. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Iningi labakhulumela eStudio 7 ngokulwisana kukhona ebandleni le-MDCT bathi isifo esikhulu esesihlaselele libandla ikucwasana ngemihlobo ledlabuzane lokufuna ukuthatha intambo zombuso ngodlakela. Bathe kusikhathi ukuthi inkokheli zebandla leMDCT zifunde ubukhokhelo obuqotho kumuyi okanye ungolo uJoshua Mqabungu Nkomo ukuze zikhiphele libandla kungabanxoza ebhekanelalo. Ngesikhathi iZimbabwe ilwela uzibuse, okanye ungolo wayeyintandokazi elizweni lonke ebizwa ngabemihlobo yonke ngokuthi ngubaba wesizwe ngenxa yokuthanda nokuhlonipha imihlobo yonke ngokufanayo. Esebona ukuthi abantu bayaphela ngesikhathi sekugrawundi, wazehlisa wakhetha ukuzicindezela yena, wadedela umbuso kamnumzana Robert Mugabe. Kuthe loba esefile, uMugabe wamveza ngokuthi the giant has fallen, kusitshwa indoda ephakemeyo elamandla kade ngeke iqathaniswe amanye amadoda. Ilunga lentsha ibandla lezaphu kwele-South Africa, umnumzana Khanyisa Sinkala, wathi kulihlazo ukubona ibandla elilwe kanzima ukuqeda ubudlwangudlwangu bebandla leZANU-PF sekuyilo eseliphila ngodlakela olumangalisayo. Umnumzana Nkala uthi ngalesi sikhathi sobunzima ebandleni le-MDCT, ukufunda kabanzi ngobukhokheli bukaMqabuko kungalisiza leli bandla.
Unkomo wayemele i-nationalism. Of which ku nationalism akula tribalism akula umuntu obizwa ngomhlobo umuntu obizwa ngomntana enhlabathi endoku manje sesikubona ukuthi kuthiwa umuntu uyachaywa ngenxa ukuthi kuthiwa uLindebele kumele uyachaywa bizothiwa dissident kuyela kini exotshwa emntari elizweni laseZimbabwe uthe kabuyele kibo ikibo sokukuphi.
Umgcini sihlalo webandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana Ndlovu uthi obakhathazayo ukuthi umbango wezikhundla ebandlele MDCT usuphenduke waba yimpi yokucwasana emhlobo. Uthi njengoba iMDC ikuyadlelana kakhulu leMelika, ayifundanga na indlela umnumzana Barack Obama amukeleka ngayo njengomongameli weMelika kungakhathalekile ukuthi wayengumuntu wokuza onsundu njalo ovela emulini engalambali eqakathekiswayo kweleMelika.
E-America sibona abantu besebenza ndawonye baze baye ekhethweni baphikisana baphikisana khona kungabi khona udlame. Lokhu asikuza ukuthi ukukhula kwezombangazwe. Asikubone eZimbabwe njengezaphu sibona kuyibuntwana especially labo ababhizi kulezi nsuku bechayana bodwa bebizana ngemhlobo bebizana ngama-distant amagama anjalo kithi abatholakali.
Abanye ke bathi kwethusa ukuthi ibandla elaphosa lakhokhela uhulumende ngemva konqoba ekhethweni ka-2008 litshengisa udlakela olukhulu kangaka. Unobhala jikelele webandla le-United Democrats Movement, umnumzana Andrew Nyathi, uthi inkokheli eziqotho kufanele zenze njengonkomo owathe bona ukuthi abantu bayaphela wazehlisa wakhetha inkulumo zoxolo lokuthula.
Thina njenge-political party asibuzwisisi ukuthi kungani amanye ama-political parties ebona angazathi udlame, ucuku, ubukiwi kumele busetshenziswe ukuthi umuntu athole isikhundla.
Isizamo seZimbabwe umnumzana Mikhail Dumani uthi nxa ibandla le-MDCT lifuna ukuthula, kalifunde hathi ngonkomo kuphela kodwa ngembali yonke yezaphu kusukela ekusungulweni kwayo.
Udlame lolu esilubonayo, abantwana isifundo sasifunda kubaba wethu, sibambane njengenkuni manxa kule zinto ezinje. Ukubambana kuyinkalakatha, abantu bonke ababuye back to original party kuzaphu okungalamsindo khona.
Okanye athi-ke yena uthi kusemandleni enkokheli zaleli bandla ukuthi zehlise umoya, zikhulumisane kumbe ziqhubeke zihlakaza leli bandla lize liphele.
Buyelane ebantwini lilungise into yenu ngentando yabantu, yikho ukwenza idemokhrasi. Kathi kalila khona yalala constitution na ukuthi ma ucakile kumele kwenziwe njani. Esontweni kulapho umuntu ongaphambi ongaphikiswa khona, kodwa ephathini abantu bayakuphikisa.
Abanye ke bathi umkhuba wabanye eZimbabwe ngokucabanga ukuthi abantu besindebeleni abalalungelo lokukhokhela kodwa kufanele bahlale bengabasekeli, kufanele uphele nya ngoba besithi yiwo isisusa sengxabangxoza esebandleni le-MDCT. Abanye bathi lokhu kungaba yikho okwenza owayengumkhokhelwa leli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ngoba ebona kusegcekeni ukuthi nxa engasekho unkosazana Thokozani Kube nguye ozakhokhela. Abanye ke bathi kudingeka abeyiswayo laba babonise ubukhokheli obulamandla, ukubambana lokuthakazelelwa ngabaningi kuloba yikuphi abakhona ukuze babonise ukuthi labo bangalikhokhela ilizwe loba inhlanganiso ezinkulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Lingakhohlwa uhlelo lwe Studio 7 ngo-8 kusiya ku-9 ntambama kumakhakhasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz shortwave. Ulaptop lamhla kuhlelo lwezidalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngenhlelo zokuncedisa asebehlala emazweni ngezikhathi zobunzima okugoqela ukubehlela nxa bebhubhelwe. Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uzulu waseSierra Leone uvukele emadabukakusa ukuyangena indwendwe zokuphosela amavoti kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakansila. Umongameli Ernest Bai Koroma webandla le-All People's Congress Party sokumele ehle esikhundleni lesi njengoba esisebenze amahlandla amabili okuyisikhathi esivunyelwa umongameli munye lamunye ukuthi abe kuleso sikhundla yisisekelo sombuso welizwe. Iziphathamandla zakwaleNeymar zibikwa sezithatha amanyathelo alukhuni emzameni yokulungisa udubo lokuthengiswa lokusetshenziswa kwezidakayo elizweni lelo ngokwethula imithetho evimba ukusabalala kwalomsebenzi wokuthengiswa lula kwezidakamizwa. Inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF lamhla ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa i-Extraordinary Congress lomkhokheli webandla onguye njalo umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Abasakhulayo labo bathethele lithuba ukukhonona ngenyathelo likalo obe ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe osekumanyano lo-retired Brigadier General Ambrose Mutinira asebebumbe ibandla eliphikisayo ele-National Patriotic Front. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izilogane besenziwa kulo mhlangano bezikubeka sobala ukuba abasakhulayo laba bengalijabulelanga inyathelo eselithethwe nguMgabe. Abasakhulayo betshengisa ukukhathazeka ngalo bethi bebengalilindele. Omunye wabatshengise lokhu kukhathazeka ngumgcinisihlalo wabantwana abalabazali abalwa impi yenkululeko, iChildren of Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, uMnumzana Innocent Mhlanga.
Ikabhawu yakhona actually ngithi sithina kuyasimangalisa ukuthi umuntu former president besimrespecta thina njengebandla. Yikho even enga-expelwanga akagxotshwanga emhlanganeni, but ngendlela asenza ngayo seyithengisa ukuthi yena seyi-coward, and thina njengama-youth we are disappointed with him. That's why lapha sesithi phansi laye, but all along we used to ukuthi simrespecte njengo-former president and also sasimthatha njenge-revolutionary icon. So thina sithi we are now disappointed and sesithi phansi laye asamfuni.
Kwasekelwa njalo ngophethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sale nhlanganiso uNkosazana Belinda Sibusisiwe Cele.
Kodwa nxa sesizwa ukubambana labantu abafuna ukuphambanisa istability lokuthula kwabe sekungani kube khona okubuyisiwe ngamasosha ngesikhathi se-restoration, Operation Restoration of Lagos, and sibona ngani silokungathabi. Besimbona yena enguye ozasikhuthaza ukuthi ama-elections abuya lawo sizawawina njani esinika indlela yokuhamba ngayo. Kodwa nxa esenguye osebambana labantu ukuthi bephambanise ukuphumelela kwama-elections, yena sasimbona engumuntu ohloniphekayo eZANU-PF. Kodwa nxa esengani sefuna ukuphambanisa lathi njengabakhulayo abatsha ukuthi anything ukuthi silwele into leyi ethiwa yilegasi esitshiyele ngabazali bethu, and if it means ukuthi singasakhulumisani laye, hayi yikho lokhu, it has come to that. We are the last line of defense and we won't apologize for that. Anyone obuyayo ukuzodestabilize that legacy, he stands as a threat and will do anything, not anything, but will do what we can against those kind of characters.
Emazini akhe awethule kwabasakhulayo laba uMongameli Mnangagwa wazise ukuba okwakhathesi kuseselihungahunga nje, beyikhona besalindele ukuthola iqiniso phezu kwalolu daba lukaMgabe lomthini.
The former president, currently, we see in the media
owake waba ngumongameli welizwe okwakathesi sizwa ngabezindaba phezu kokwenzakalayo. Ngokuya kwesikhathi sizokuba wazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Sizothatha amanyathelo kuphela nxa iqiniso seliphumile, kodwa iqiniso yikuba kasijajuliswa nesikuzwa ngabezindaba, asazi ukuba liqiniso na loba hatshi.
Uthembise ukuzigcwalisa izifiso zabasakhulayo uMnangagwa wabaxwayisa ukuba baqinise ukukhankasela ukhetho kusetshenziswa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana zebulenjini. Bekuhaywa ingoma ebezincoma uMnumzana Mnangagwa nequla lakhe lenkokheli ebandleni lakuhulumende. Ambience 2 Youth Singing. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga kakhulu ke Mavis Gama ngodaba lolu. Esigabeni sethu lapho esikhangele impilo ephilwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe omhlaba, lamhla sibe lengxoxo loNkosazana Zoliwe Zulu osehlala eNew Jersey khonapha eMelika.
And kuthiwani, isikhiwo sithi pride comes before a fall. So ungafika uzehlise la ubone ukuthi izinto zihamba njani, ubuse ukhipha ke izithupha zakho, ukhipha izinto zakho, kuyakunceda empilweni.
Kuqakathekile kakhulu. Kulenhlelo ozenzayo ekhaya zokuncedisa abantu ekhaya?
Inhlelo zokwenza kule project engisaphakathi kwayo, lazi kule nto engayinanzelelayo, ngathi ngisuka emsebenzini i-project yami yayingeye-retirement phobia, yayisithi underlying causes of retirement phobia. So ngananzelela ukuthi ngikhaya abantu umsebenzi yethu phela abantu bahle baqala ukudubeka, akusela mali ebuyayo, akusela izinto zisahambi, abantu sokuyikusuka from ukuhola 300 ubuse siyahola kumbe 20 kumbe $30 engancediwe. So sikhuluma nje kwakathesi kule project engiyincediswa ngabanye ukuthi sithole indlela zokunceda abantu bangikhaya, ukuthi umuntu abantu benelise ukulungisela i-retirement, ukuthi kube le ndlela yokuthi abantwana esanda umuntu kusuka ecollege uhlube kwazi ukuthi kukhitshwe izimali, ikhitshwe njani, ukuthi igcineke njani, ukuthi ingadliwa ngumkhononi, ingadliwa ngumbuso welizwe, but ukuthi abantu bebe lakho ukuthi babe comfortable ukuthi noma ukwazi ukuthi sengishiye umsebenzi ngizathola lami ukudla, ngizathola impuphu, ngizathola isithebo. Ngoba kwakathesi ngiyakhumbula ugogo wami wathi 13 pension ngingakukhumbula enhliziyo yami yabuhlungu, wayethola $10 ngenyanga. I-$10 ekade ithenga then ibithenga kumbe izinto ezimbili lochago. Ucabanga ukuthi umuntu uyabe esebenza iminyaka yonke leyi, but nxa sekumele umuntu aphumule athole ukuthi iindleko zakhe zezithuthuku zakhe ukuthi zibuye njani, zingasabuyi. So yi-project kade ngisayenza ngincediswa ngabanye abakhonapha futhi ingcithi zalapha, ukuthi ngokuya kuphela komnyaka sibili iyabe isikhatshana.
Liyabe lisenzani sibili?
Ngikudinga izindlela ezokunceda abantu ukuthi balungisele ukuthatha i-retirement. ukuthi umuntu nxa ususiya retire ubekwazi ukuthi kule mali evele ezahlala ikhona ezakunceda. Anti lawa seyethu imisebenzi ukuthi uyathi uphela umsebenzi eZimbabwe usuphiwe ilamsam iphela phambi kwakusasa. But leyo buya nyanga zonke iyabe isincane isingasenelisi vele lokubhadala irent. So sizama ukuthola indlela zokuthi ukuthi umuntu enelise ukuthi abhadale irent, umuntu enelise ukuthi ngemva kokuretire akwanise ukuthi laye ebelokhu esidlisinkwa, akwanise ukuthi inyama labo abelokhu echeba ngayo, not ukuthi umuntu ngokuretire sokuyikudubeka umuntu esesiyakufa. Yikho abantu bengaretire ngenxa yokuthi inhlelo ze-retirement ezikhona ngkhaya azibavumeli ukuthi umuntu uzathuthu kanjani, uzaphila njani. So yinto kade besangincedisa yona izincishi zangapha ukuthi siwulungise, and ngethemba lapho umnyaka ususeyaphela kumbe usuphakathi sebe kuyabe sekukhanya ukuthi kuya ngaphi.
Ebengikubuza lapha yikuthi bengizama ukucabanga ukuthi enanana lizahamba liyefundisa kungaba kusemakolitshini na kumbe ezinkonzweni kumbe ngaphi kwangikhona sibili ukuthi abantu bazilungiselele ngoba lolu luhlelo lami engengangena kilo olokuthenga ama-insurance, ama-life policies ukuthi ubeke imali eceleni lapho nxa usuluphele ngokungathembeli kupension yona leyo kuphela eyasemsebenzini ngoba iyabe indutshwana.
Lo ngunkosazana Zoliwe Zulu, isizalwane seZimbabwe esihlala eNew Jersey khonapha eMelika, ubekhuluma lo Prophetess Jeremiah. Ke ngumculo ka Bob Marley. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye indaba ezinye kade sikhokhela namhlanje. Inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF namhlanje ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa Extraordinary Congress nyakenye. Unobhala ubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Afrika owakuqala. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, Oliver Lesayo ngu-Gibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.